ilizwe leZimbabwe nxa kuthe kwaba khona izindawo besingathi umhlaba nxa sunanzelela ukuthi ilizwe leZimbabwe kukhona okuhle likwenzileyo njengakhona oku ukuthi bayakubuka ukuthi isigwebo sokufa sokuhengwa iZimbabwe isesulile kuyinto enhle ukuthi lathi emhlabeni kube lento abasijabulela ngayo ngoba esikhathini esiningi bese sisazakala ngokuthi singabantu abahlala besolwa kodwa ke nxa kulokunye okuthile okuncane umhlaba osibuka ngakho sililizwe lathi siyakujabulela khonoko kutshengisela ukuthi kulento enhle lathi esike sayenza ngemva kwesikhathi eside.
Ye, nxa sisikhangela ke lokho abakuthuthuzayo ukukhululeka kwemthethwandaba ungathini ngakhonokho?
Sikhangela ukuthi ezomthethwandaba zizimele, ijudiciary kumele izimele, kuthiwa i-independent judiciary, kwenzeka ukuthi nxa kuthathwa izinqumo kugxilwe kulokho bekulelo cala eliyabe lenzakele ukuze abantu bathembe i-judiciary system yakithi. Okwakhathesi kule zinto ezenzakalayo ukukhangela ukuthi umuntu abotshwe angabotshwa, ukhangela ukuthi umuntu angabotshwa abotshwe, khona khanya kwenza ukuthi abantu bangabi lethemba le-judiciary system khona kuyi-ama eqakathekileyo kwezokubusa ilizwe. Siyakhuthaza ukuthi abakhangele nge-judiciary system besingathi omantshi labaningi nje kusiya phezulu kwalo Mahluleli bazame ukuthi benze izinqumo abatshengisa ukuthi bazimele ukwenzela ukuthi ilizwe abantu balithembe, ugatsha lonalolo judiciary abantu baluthembe.
Kwezomhlabathi ke
sikhangela ukuthi umhlabathi yi-property yalo muntu yabelayo, ukuthi umuntu angatholi umhlabathi abe lethemba lokubana uzahlala emhlabathini lowo okwesikhathi esivumakeleyo esingathi khona nxa umuntu ethe ngibuhlezi ngelisi, ilisi yakhe iziye phela lokhu ehlezi. Nxa kuyikuthi njalo yi-communal land umuntu abekwazi ukuthi kasozadudulwe mahlayana nje kungazange kube lesivumelwano la avume ukuthi uzasuka kuleyo ndawo njalo kube le-compensation ezakwenzakala. Nxa kuyikuthi i-commercial farmer angaphonguvuye ekuseni izinto zakhe sezicutshunwa ngabantu esethathelwa umhlabathi wakhe, ngakube le tenya evuma ukuthi umuntu abe lesibindi ngakho lokhu akwenza emhlabathini.